abadala babethi egavileyo inathile. So nxa usuvele upresident esefakile ukhetho, wafaka le date, abantu bahamba ku nomination, usukhala lawe nxa uhlatshwa lawe khala ugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke ukuthi lanxa usuhlatshiwe ubususithi sengikhipha meva, hhayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hhayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba abuchabanga ukuthi hhayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Iyahleka sure. Ande ngihleka ikuthi yabona so i-cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakalayo elizweni yonke izilegal, akula nto e-illegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no, into le izilegal but i-state noma state apparatus i-judiciary bayihlulekile ukuyenza udaba lami, then ngiyathi kule case. But where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hhayi angivumelani lakho. Ungangavumelani lomthetho uyawamenda, awulwisi ukhombele emgwaqweni ngoba sozoutshintshenimpendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengezanu PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sithaya impembe yakho ngani ngoba vele akusobe kutshintshe lutho. Izanu ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke naminyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi amadezi sesiyafika ku-election, sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, kuzokuthi ngikhona ngizamthintela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza amavoti amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-Mdura bakho, o-PRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala, lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? Irigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU PF, yes, ile 2 ways, yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive yiphathi ebusayo, anti ye ku-executive. Why ku-executive? I-executive can use or noma especially i-public media, they do follow u-head of state, njengwa head of state. Lanxa esiya ku-private gathering, bayamlanda njengo-head of state, babe sesiba khona. I-public media, you can't even force ama-media ukuthi uthi wena zanini media landelena ama-opposition, like uyabe ungena news ngaleso sikhathi after all. But into ekhona ukuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala, bakureyize, nxa bekureyizile, nxa bengakureyizanga, kuphumele iveki kathesi anithe yona baphuzile ukuqalisa ama-parties wonke aphiwe amathuba, which is fine, siyakunanzelela. Next election ngase ungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela ama-parties wonke athi anikwe equal lokuzeni kuthi u-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabangu, ukhoselakho sibo.
UNdlovu wenze ngani kahlali eZimbabwe, kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona-ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iy'ndaba zama-reforms aziqalisanga lamba, zaqalisa ngo-1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record ekukhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Chabangu.
Uthabanga, ngibona ingane ube too emotional, ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe, njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona. Itheni mina? It's very unfortunate, ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yaba khona ukuthi kwaswelakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela. ngoba every body of course tries for it for its place. So in public media ngithe ngayiphendule, private media ngithe ngiyiphendulile ngoba private party public media owned by the state. There is no way ababengeke betshele ukuya khona nxa umongameli wethu izehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kangikhuluma ngokuthi kwakungela enforcement, angitsho ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga kuthi